inhlanganiso leyana emanya ezama ukuhlanganisa amazwe wonke endaba yezempila kahle. Kuyananzwa ukuthi kusathi kuba la leminyi imikhuhlane esiyipandemic esuka ichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abendawonye ukuthi imali ezifakwe zabandawonye ze World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Ngalo umkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu babo abelaphe la amanye angela mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwakuthi ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Health Organization ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sokufanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni usuka bona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela balodwa, lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources kwenzeka ukuthi kuncediswane. Futhi asibe qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule konke?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela ilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezi indlela abasebenza ngayo zama-policies, imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo, phose engaba sengozini yokuthi khona alidlala ephalamende bengahlala phansi begcine bemkhubele okuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyo abantu abamkhethayo njengoba bamvotela. Begcine engxenye sebemsola laphana laphana bengasele laqinisa ukuthi kambe okwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.